Umbuzo esiyasixoxe labanye lapha ngokuya kwesikhathi. Ngoba lapha khonapha sise-America, sokusekhaya ngenye indlela. Ngoba kuthiwa anti siNdebele sithakula muzwa ngalathuna. So kunjalo, mina sengile lapha 19 years, sesingcwaba abantu lapha phose. Emangcwabeni phose amaningi lapha e-Indiana. So siyakwazi laphana kulobani, laphana kulobani, laphana kulobani, nxa u-driver nje dlula. Abantu laba ababesithi sizabuyela ekhaya, kodwa 15, 20 years. 25 years later, sesithola ukuthi sisekhaya, sesinabantwana, abantwana sokutshintshile, ngithebo. Kodwa ukufisa abantu bayafisa sibe. Kufisa siyafisa ukuthi ngabe kuyalunga, sibuyele ekhaya. And ikhaya langikhona njengoba lingalungi, kungala mali, uzathi uhambele $10 yakho, ufice kuthiwa, siliphepha. Ngithebo, angeke uhlale endaweni enjalo, akula magetsi, akula sibhedlela, akulani, akula fuel. Uhulumende lanxa abalimayo uyakwanisa ukuthi akuthathele umumbu. EZimbabwe phela sesinjengama communist countries abanjengabo North Korea labo China yikho ubuwe osobukhona ukuthi vele sokunguntando kayiphikiswa ina enye indlela vele ngazake ibona kahle akwakathesi sihlezi sibe
qathanisa lempilo yalapha singathi kambe lokho esikhatshana okunganani ekhaya ungacabanga nje ukuthi lapha kungacitshwa amagetsi insuku zonke ayelayithwa ebusuku abantu sebelele ezimpompini kungaphuma amanzi.
Ya, yazi ukuthi ngale abantu abasembusweni njengoba uthile ukuthi siqathanisa la. Abantu labana kabalazwelo, kabalavo, nto kabala. Yonke into nje kabazinuke makhwapha. Kuyethusa nxa usithi thina lapha sisemzini. Kodwa sesikubona kungcono kakhulu. Ngoba ngasuka athe sethu ekhaya. Zonke zona lezi zinto la ma prizes lani ngemva kweviki yabo sokugijima sobuya nga sovela sithi usubona kungcono ngapha ngoba zathola isinkwa se 75 cents ulalo ndlela
kambe uthi singathi kwenziwa ikhono kho ukuthi vele eZimbabwe ngelinye lamazwe asathuthukayo ngakho alinothanga
nganga ngathi ngikhuluma labanye ngathi iZimbabwe kudala ngabo 1980 sasinga ngelinye lamazwe athuthukayo kade sesibuyele phansi sesingaphansi kwenye kwesinye isilinganiso esingaphansi kwamazwe athuthukayo andiyabo so ayisikho ukuthi silizwe elithuthukayo ukuthi sikhona sizathuthuka silakho konke eZimbabwe kufanele ukuthi ngabe kukhona abantu ngabe bangaphila ngakho ukudla kula konke iZimbabwe lilizwe elincane kodwa ngokuthi akula management eqondileyo elizwe imnotho welizwe usebenzela kulabo laba abakhulu abalezi sezinkulu abalama positions lilizwe elile promise enkulu so ungakhangela ngo 1980 ukhangela amazwe anjengabo kuthanile Singapore you know even yena le lokhu zeno Rwanda in a short period of time sebethuthuke baphezulu sebekwenye indlela ngithebo amazwe vele asasiphambi kwawo. Sokuseleka nje ubuntu, singabuyela ebuntwini kungaba ngcono.